siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga lamhla sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo oka ward 17 ephumula wobulawayo ekubandlali MTC uCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden eStockholm eEurope organization eSweden esebenza lelizwe leZimbabwe iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani. Yoku-exchange ama-programs ukuthi la labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu lemota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe ukumbe zikhona ezinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazi buya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi ama-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi loku ungaphi ungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest evela khona, sibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local governments. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho, kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu. Singakulandela lathi engxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ephumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.